VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto ziku 23 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni le New York, ngapha ezinye ziqoqa ukutshengisela.
I think we have nanzelela ukuqhakatheka kwamaZimbabweans xa kusikhangela ezomnotho lezi, ngoba ama-researchers azakuthola ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngokwabelwa amanzi osekuqalile njalo.
Indawo eziningi angasela amanzi ngoba sihlobo sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-councilor isachaca ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela amanzi emajamu, akucaci. Uhlupho yokuthi izesa, akucaci.
Kuhlelo lwabasakhulayo lamhlanje sixoxa ngodaba lwesihudo se-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje sikhuluma nje ukhangelelwe ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York phambilini komhlangano weUnited Nations General Assembly. Kodwa zikhona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi zizatshengisela zisola indlela uMnangagwa akhethwa ngayo, zisithi waqilibezela. Izolo izizalane zeMelika ezenhlanganiso yeDecember 12 Movement zifole ezitaladeni zihlangabeza uMnangagwa zisithi ngomkhokheli woqotho. Ukuhlangana lezizalane zeZimbabwe okwenziwa nguMnangagwa kwehlukene lokamnumzana Robert Mugabe owayengafuni ukubona izizalane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele, saqala ukumbuza ukuthi ubona njani inyathelo elithethwe nguMnangagwa.
Mbona ngani uMnangagwa, I think uyazama ngendlela zonke ukuthi ekhulumisane nabantu beZimbabwe, ngoba I think uya kunanzelela ukuqhakatheka kwamaZimbabweans xa kusikhangela ezomnotho lezi, ngoba ama-researchers azakuthola ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion. And abantu bona labo bangaqalisa ukuyi-investa eZimbabwe, iZimbabwe ingatshintsha ngesiphange ngaphange ingazange yaboleka imali zakwamanye amazwe. Okunye futhi esimele sikunanzelele ukuthi owakathe sokuhlupha iZimbabwe i-foreign currency. Ama-companies azama ukusebenza eZimbabwe ahlutshwa i-foreign currency yefueli yokuthenga imitshini yokusebenzisa. Kodwa kungaba nabantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe abangayi-invest eZimbabwe, that means i-issue ye-foreign currency ayisozibe khona ngoba babesebenzisa imali yabengaphandle kwelizwe. So mbona ngani uqakathekile-ke, yikho layo uMnangagwa ekubona ukuqakatheka kwamaZimbabweans angaphandle kwelizwe ukuthi ezame ukubatshengisa amathuba akhona elizweni leZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe benze i-business. Mhlawumbe angayivusa iZimbabwe engabolekanga imali eziningi kumabhanga amakhulu abolekisa imali.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende kamongameli Mnangagwa kawuvumeli abantu abahlala phandle kwelizwe ukuthi bavote, kodwa nangu siyambona nguye osebaxoxise xoxa labo. Ungathini wena khona?
Ngiyethemba ngezinye izinto abantu abazahamba kumithingi le abazamtshengisa zona zenezo ukuthi khona nxa kuwukuthi ufuna imali yabo kuzamele bavumele ukuthi bevote, ngoba akula ngenye indlela ukuthi umuntu angafaki elizweni imali yakhe kodwa engenelisi ukuthi evote. Baz okunye kulemithethethetho nje eminingi ekhona eZimbabwe ngoba ekwenza ukwenza ibhizimusi eZimbabwe kungabi lula. So ngiyethemba abantu bazamtshengisa khonoko lako ukuthi hhayi awukabi lomnyaka ubusa. So mhlawumbe kulento kumele uzithintshe i-attitude yakho, imithetho yakho imele itshengisele ukuthi lingabantu abafuna imali, lingabantu abafuna abantu abaphandle kwelizwe bebuye bezoinvesta njalo elizweni lakithi.
Olo-ke kumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Direct from Washington, the voice of America. izakhamizi zedolobho lakobulawayo zithi zidaniswa luhlelo lokwaba amanzi osoluqalile njalo. Umanisipala wethule umbiko othi kuzakubala ukuvalwa kwempompi zamanzi kathathu ngeviki okudanise lezi zakhamizi, kutsho isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi kungxoxo esiyenze laye ecingweni athi yona ikuthi izizathu zokuhaba amanzi azicacanga.
Indaba yamanzi singakuthi izakhamizi zakobulawo singathi sezikhathazekile ngomumo. Uzakhumbula ukuthi inyanga phose ezithile zedlulayo, i-council yayithe kulama cables ezisatshontshiweyo, manje sokulohlupho lwangale nyama endlovu ukuthi amanzi aphontshwe abuye ngapha kobulawayo kuma-reservoirs emagwegwe. Kodwa-ka basebe-indicate ukuthi engxenye in the next 3 weeks ngenothi yayikhutshiwe kuzabe soku-right. Abantu bebenanto engxenye soku-right, but khathesi sikhuluma kanje khathesi bakhiphe i-timetable etshengisa ukuthi amanzi aphuma azashoda esi, but ungananze i-timetable yakhona ayilandelwa. Sikhuluma kanje namntu kule ndawo fanele ngazi la manzi asisela manzi. Ungagandela njengabomganini, abanye they talk about olobhengula, abanye entumbane, indawo ezilinga ngasela manzi ngoba silokhu sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-councilor isachaca ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela manzi emadamu akucaci, uhlupho yokuthi izesa akucaci, uhlupho kumbe vele yikuthi kule technical fault khona ekhansilini akucaci, imizibili seziphatheka kubuthi kanti yini i-councilor asaphume egceni icaca ukuthi uhlupho olunga lakhona ukuthi i-timetable yabayikhubayo abayilandeli. So abantu abasebesehlele ukuplana. So abantu sebekhathazekile kakhulu.
Manje ngesikhathi lesi kulo mkhuhlane wekholera akwesatshelwa na ukuthi kungagcina kusiba lokunyo okubi ngenxa yokusilela kwamanzi?
Yikho sibuloku hlupha izakhamizi ngoba i-council layo iyabhodi ikhuluma ngekholera, ibikela abantu ukuthi baziphathe njani. Ithi abantu bageze izandla, ishise abantu nxa belama-fruits abageze, bageze maku-running water. But i-council futhi efana nayo ikhuluma nge-running water, amanzi akhona asabi khona. Uyabona abantu yokungathi kuyabahlukuluza ukuthi pho lapha sokusiba le ngozi yokuthi abantu bazagula imikhuhlane engaqhedakaliyo, and kuza kuba nzima kathesi futhi lokuthi i-council i-control abantu bacebise njani ngoba abantu balokufuthelana. So ingxenye esingakuthiwe ukuthi i-council ayibone abantu egcekeni ithuthi, kanti uhlupho olunga abantu babekwazi ukwenzela into le ngoba i-council njalo lezakhamizi phakathi. Abantu ama-councillors le-council lezakhamizi fanele kuncediswane. Xa kulo hlupho abaphuma egcekeni batshela abantu ithwini sikuzani babone ukuthi i-council bayincedisa njani. Kodwa khathesi abantu sibulawo sakwazi bahambe ngabayekela ngoba la i-council ayicaci kanti uhlupho sibuloluyilo lunga. So ngivumela la ukuthi lapha sokule ngozi yokuthi kungaba le mikhuhlane eqhamukayo ngoba la manzi aphongukuhamba abantu ababengakhalanga ukuthi azahamba baba bengela manzi ezigubhini, abantu abezathizwa baye kuma-bowls and ama-bowls njengoba besithi ngamanzi angavalanga asetshenziswa nathi. Umuntu nxa ephongukuhanjelwa ngamanzi kumjuma engagcine abanye benathi amazanalana bese sihlaselwa izifo eziningi ezithiyeneyo.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Kulabanye asebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani labaphathi ntambo bakhe, yena wayethembise ukulinciphisa lize lingalingani lelikamnumzana Robert Mugabe. Ngolwesithathu olweviki ephelileyo umongameli Mnangagwa ukhethe umnumzana Owen Ncube ukuthi abe ngumphathi ntambo ogatsha lwezomvikela i-state security. Ugatsha lolu lukhangelane lokusebenza kwabacuphi ama-CIO. Uncube ulembali engathakazelelwa ngabaningi ngoba isetheswa amacala obudlwangu dlwangu. Ekuqaleni uMongameli Mnangagwa ubekhethe abaphathi ntambo bakahulumende abangamachumi amabili. Kodwa kathesi sebengamachumi amabili lambili ngemva kokukhethwa kukaNcube. Ngasikhathi sinye uMnangagwa ususe usikomiti kamsitheli uMnumzana Thobayi waMudede wathathiswa ipentsheni kuthi usibalukhulu abafana loMnumzana George Jaramba baphiwa ezinye izikhundla. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Phakathi kobuyanga obungaka akufanelanga ukuthi iCabinet ibe nkulu, abaphathi intabo bevele sebebanengi ngabe ngu-20 bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Ngangabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abafana phana omunye lathi lami ngisele eceleni asondezwe. Ubefanele aqale abale isisekelo sombuso asikhangele ukuthi sitshone, aqale ngalabo abaphathi intambo ababhaliweyo isisekelo sombuso ukuthi kumele babe khona abesengezelela abathi. Ngikhuluma manje ungakhangela lokho esingathi ngumuca kumbi section 225 we constitution eZimbabwe uthi wona phecelezi the president must appoint a minister to be responsible for a national intelligence service. Lokho kuyisidingo sesisekelo sombuso ukuthi afake uminister okhangele abachuphi, kodwa lokho befanele ukuthi akwenze kungangezelele, kumele aphungule abantu baningi kakhulu.
Uncube ngumuntu osolwa ngabantu abanengi bathi ube setshenziswa kakhulu ngumnankagwa eMidlands ekuphathekeni kundaba zodlakela. Ngalokho bathi kalungelanga ukuba ngumphathintambo kahulumende. Ungathini ngalokho?
Ye, khona vele umuntu ovotelwa obekwa ukuba ngumphathi ntambo welizwe kumele abe ngumuntu oziphethe ngendlela efaneleyo, owenza abantu basuthiseke ngaye, abaku-opposition ababusayo labo bonke abantu. Kumele sibeke abantu abangalimazi bantu abenza ilizwe lihlonishwe. Ngakho-ke nxa ngabe kuliqiniso ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo kuyabe kuyinto engalunganga. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi umuntu oqakathekileyo ngu-president, nxa ngabe yena ele-order ilizwe liyahamba kahle, nxa ngabe ngumuntu ongakwazi ukuziphatha ilizwe kalihambi kahle. Okukhulu yikhona lokho ukuthi abantu kakungena abantu abaqondileyo ezikhundleni lezi. Kodwa phezu kwakho konke, njengoba ngishilo, upresident nguye umuntu anabe ngumuntu ohlelekileyo.
Phakathi kwezigaba zonke zelizwe iHarare yiyo yodwa engakakhethelwa umphathintambo. Ungathini ngalokhu nxa sikhangela ukubana idolobho leli liphatheke kabi ngomkhuhlane wekholera?
Kube yikwesinga kakhulu kukapresident ukuthi angaphangisi ukuthi afake umuntu ozasebenzisana lo minister we-local government nalowe-health lwezimali ukuthi kulwiswe umkhuhlane, isifo sehudo lesikholera. Kumele ukuthi izinto ezinjalo zithathwe ngendlela ephangisayo, ngoba kufa abantu, kuvalwe izikolo, kuma impilo elizweni. Kumele-ke abantu abanjengabona labo baphangise ukufakwa ezikhundleni, hhayi ukuthi kubhodwe. Angithi kathesi sikhuluma kufakwe uminister omusha ubaba uNcube okhangele abacuphi izinhloli zelizwe, bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi akubone ukuthi ophethe eHarare ukhona. Kodwa uminister okhangele iprovinsi kaqhakathekanga kangako endaweni yedevolution, bekufanele ukuthi kudevolve ipower kufakwe laba bantu ngendlela isisekelo sombuso esibe ngakhona kathesi. Abe MDC abayibo abawina kuleyo ndawo yibo bekufanele ukuthi bebaphethe iHarare, yibo kufanele ukuthi babe yibo abalwa lesifo sohudo leso. Kuyadinga omunye kuzani ukuthi abuya azokwenza into angayikhwethelwanga akuqondanga. Kumele kuhlonishisekelo sombuso, iHarare yavotela i-MDC. Umuntu ofanele aphathe iHarare ngumuntu we-MDC, kobulawayo ngumuntu we-MDC, eMathebeleni North ngumuntu we-MDC, kwezinye indawo ngabe ZANU-PF. Yikho lokho kwakhishwa lukhetho.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ocubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zika Mike Hobe.
kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikobe lamhla kuhlelo sithinta indaba yomkhuhlane okhanya ngani usehluphe umphakathini kweZimbabwe ikakhulukazi eHarare kodwa ikhanya ngani la isifikile ngobulawayo umkhuhlane wekholera wona usethethe impilo zabantu abedlula amachumi amathathu eZimbabwe lamhla sixoxa lomnumzana Steven Sibanda yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga mayelana ngodaba lolu Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
Ngiyaphila mtawe salibona nibalaleli bezibabu
So Sibanda masungule lohlelo awungitshela ukuthi isimo sinjani lapho khona bakhona yini abantu abase bethintwe ngalomkhuhlane njalo labo abangakathintwi ngalomkhuhlane bayenzani ukuze bavikele ukuthintwa
iningi engathi ngomkhuhlane wekholera ngathi eHarare kona papa bazivikela ngokugeza nge-sunlight ngokusebenzisa amaphilisi abakho ezibhedlela njalo ngokuhlala behlanzekile njalo silusizi ngalaba asebesithile ngenxa yomkhuhlane wekholera njalo iningi langikhona abantu ababanjwe umkhuhlane wekholera batholakala ebuliriro laseglenview emalokishi amabili nalawo alabantu ababanjwe umkhuhlane wekholera
Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhishe umlayezelo isithi babona ngani izikolo zimele zivalwe ngenxa yesimo salomkhuhlane ikakhulukazi izikolo ezisemaphandleni ngenxa yokuthi eningi lezikolo ezisemaphandleni zibhekane lodubo lokuswelakala kwamanzi njengomuntu olwela amalungelo abontanga uthini ngalokho
ukuvalwa kwezikolo singathi into enhle ekuvikeleni lomkhuhlane ungasibhedele kwabanye abantwana bezikolo njalo singakhanya kwelinicele siyasesivayoleta singathi ama-rights abantwana ukuthi bafunde singakhanya izikolo ziphangisile ukuvalwa senzela ama-harmonized elections esiwayenze mhlaka 3 July njalo singathi izikolo kazivalwe manje abantwana bayungasela sikhathi eside sokuthi bafunde nxa sikhangelani lalaba abazabhala umhloliso oform 4 grade 7 labo form 6 bathi be-affectwe kakhulu ngumbono omuhle nxa besithi izikolo kazivalwe ngoba impilo iqakathekile okubana ivikelwe njalo singathi babenzela ukubana abanye abantwana bengaze babanjwa ngumkhuhlane njalo umkhuhlane ungasibhedi kakhulu elizweni laseZimbabwe
angiyakuzwa enye into yile ndaba yokukhishwa kwabantu abathengisa izitaladini okwenziwa ngamapholisa ngaphambilini esinqumo esithethwe nguhulumende besithi laba abathengisayo bangabanye abayimbangela yokusabaleni komkhuhlane wekholera uyavumelana na ngalesi sinqumo esithethwe nguhulumende
hayi singathi it's a political play enziwa nguhulumende yaseZimbabwe ngakhala amavenda asukele kudala ethengisa ikholera le iningekho na kana 2016 na vende betingisa 2016 2017 kholera isiye namhlanje after my election ngenye ngombono wami nathathi it's a man-made thing kholera le esila eZimbabwe la ngakhala 2008 yabakhona i-MDC le lapha emadolobheni ikholera yabakhona namhlanje njalo i-MDC ini emadolobheni ikholera isikhona personal infrastructure abona kulabantu abasibhedala ikholera as a way ukuthi ba-eliminate abantu abasemadolobheni indaba ingazange ibe khona ngesikhathi sokuna kwezulu indaba ingazange ibe khona emaphandleni singathi uvenda azakhontribute emkhuhlaneni wasekholera ngabe uyakhontribute ngabe umkhuhlane wekholera waba khona kudala uqalisa izendini
hayi siyakuzwa qiba uhlelo Sibanda utshela abalaleli ikakhulukazi abaphila emaphandleni ukuthi kumele bayenzeni ukuze bavikele ukuthintwa ngalo mkhuhlane
isazane engayinika abantu ngaseZimbabwe ikakhulu abasemaphandleni asihlaleni sihlanzekile sisebenzise amanzi ahlanzekileyo singanathi amanzi emachibini amanzi emadamini njalo singanathi amanzi emgodini lawo nxa sinathi emgodini asifakeni iphilisi kumbe sithekelele ezibhedlela eziseduzane sinikwe imithi yokuvikela lomkhuhlane
hayi Sibanda ngiyabonga kakhulu ubhuti bekukuhle uba la ukuhlelo
ngiyabonga lalaleli beZimbabwe
kwanelo kwalamhla mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uSteven Sibanda yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe sixoxa ngalo mkhuhlane osethitha impilo zabantu abedlula amachumi amathathu eZimbabwe umkhuhlane wekholera bafethu please stay safe likhumbula ukuthi cleanliness is next to godliness olivalelisayo ngenjabulo esithi libe ngevikela ishukela igama lami nguMike Hove
siyabonga Mike Hobe belilalele kuhlelo lwezabatsha lilo Mike. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Lamhlanje njengoba kuyisonto nje asingeneni echaweni siguqe ngamadolo silonto ngamele inkomo.
Kudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda igama lami nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini yabaseRoma usahluko ngu8 umvesi ngu28. Lifundeka kanje: ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu ababizwe ngokwenhloso yakhe. Umpostoli Pauli uyaloba kuncwadi yabaseRoma into emqoka esithola kusahluko 8 ayile uPaul athi yena: ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Empilweni singahlangana lengxaki ezinenge ezishiyeneyo, singadlula ekulingweni, singadlula ekufelweni, singadlula ekusweleni, singadlula ekugulelweni, singadlula kunkinga ezinenge ezishiyeneyo. Abantu sebekudelile, umshado sewudilika, ithemba lingasekho, sewugula uphakathi kobuhlungu futhelwa, umzimba usubuhlungu kungasela nto evumayo kuwe. Kodwa ngithanda ukuthi ngunikeze ithemba mntakababa, ake ngikukhuthaze. Uthi umpostoli Paul, siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Sithola umfanekiso kaJobe lithi iBhayibheli wayeselahlekelwe izifuyo zonke, inkomo, izimvu, obabhemi, imbuzi, amakhamela, labantwana bakhe, kanti njalo waphinde walahlekelwa la impila kahle yakhe, health, eselelonda ekhanda kuze kuyefika ey'nyaweni zakhe. UJobe abangani bakhe bemhlalele, bemphahlile, bem-accusa, bethi: Jobe, wena umonele uNkulunkulu, vuma izono zakho. Unkosikazi wakhe la emlanda ethi: Jobe, kungcono uthuke uNkulunkulu wakho ufe kube kanye. Kodwa kusiyamthola uJobe ephakamisa iphimbo lakhe, khuluma athi: yena ngiyamazi umhlengi wami uyaphila, lanxa impethu zingadla umzimba wami, kodwa ngiyazi umhlengi wami uyaphila. UJobe akavumanga ukumsola uNkulunkulu, akavumanga ukwahlulela uNkulunkulu, akavumanga ukugive up. Simthole eqinisela esebuhlungwini obunjalo. Ngicabanga mina ukuthi uJobe wayesazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Ungabe uyeshaywa, ungabe uphakathi kobuhlungu, ungabe uphakathi komlilo, yazi lokhu mntakababa ukuthi umlilo okiwo ujonge ukuwenza uvuthwe. Konke kusebenzela ebuhleni, konke okwenzakala empilweni zethu kufuze sikwazi ukuvuma, siphakamise izandla sithi: mayenziwe intando yakho. Simthola uJesu uqobo lwakhe esensimini yaseGetsemane, abangani bakhe Paulo, Petro noJames belele. Lithi iBhayibheli lencwadini kuloba kukaLuka, lithi iBhayibheli esebuhlungwini wakhuleka kwaze izijukuthuku zakhe bazaba ngezegazi, kwaze kweza ingilosi imqinisa. Ekhuleka kanjalo uJesu lithi iBhayibheli wayekhuleka ethi: Baba, uba ngabe kusenza inkezo le kungabe iyadlula. Kodwa abesethi yena: kodwa kakungase nani, mayenziwe eyakho intando. Bathande kayo ntando ukuthi lanxa sidlule ebuhlungwini kasiqhubeke simthande uNkulunkulu, ngoba konke kusebenzele ebuhleni.
Akuyiphethe mfundisi.
ake standards babona amandla wonke ngithanda ukuthi ngaleli zwi babanyathandaza ukuthi ubuthintile wakhuthaza waduduza baba wa motivator ilo labantu bonke abalizwayo siyakhulekela abaphathi bohlela ukuthi lababu sisibagcina ubakhuthaze ubaphakamise egameni lenkosi uJesu siyakhuleka amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Angliston Isibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Hayi, siyabonga Ntungamile. Ake sikhangele impumela yemidlalo yenguqu yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezijiyeneyo. Highlanders 2, Yada 1, Capes United 0, Shabani Mine 0. I-Triangle inqobile 4-1 ngemva kwembekwa ama-penalty. Amaqembu alandelayo yiwo asezabhekana kunkezo yeChibuku Super Cup quarter finals. Chapungu, Capes United, Dynamos, Harare City, Herentals, Highlanders, Nikrut, Le Triangle United. Ilanga lemidlalo le lizaziswa ngokuya kwesikhathi.
Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be thy name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, let Baba follow kutando lako. No one with dalang esipani so sako. Inclusive yo yam, yoki pilo yam. Visas that tennis of taliwam. Inclusive yo yam, yoki pilo yam. Visas that tennis of taliwam. Hey, he's taking me church. That I would last, always caught up in my dark past. Never had an understanding of what love means. Only got warmth from my mama Jackie, daddy, and my family. Scars hurt, never look back for my candlelight. Then my candle up, and there you were in the Mr. Dark to the day. I'm around my palms together, head down every day. Like, no way will I ever get caught up in the tricks that it finds. For see, I'm little, I'm big, silly bonds. I need your guidance in this wildness.
Ndikhokhele bawo ingoma kaJub Jub isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavumi ukuthi siqhubeke sisonke, lingakhohlwa ke ukuthi silohlelo olunye ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande, lilalo.